Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nasikhangela ukwenzakala khonapho lokunye nje okwenzakala endaweni ezithile. Bathi silawo umkhabango ukucabangela ukuthi ingxenye udlakela lingakhula ngesikhathi sokuyafika kukhetho.
Inengi labantu lithi selihlalela evalweni lisesaba ukwehlelwa ludlakela lwezombusazwe ngesikhathi ilizwe selilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo.
Izethu sibatshela ukuthi abantu bathini ngokwenziwa ngale phansi ngoba kwezinye indaba kabazazi izinto ezenziwayo ngani. Thina sikhuluma labantu on a daily basis. So siyababisela ukuthi khona abantu bathini ukwenzela ukuthi nxa sebelungisa imithetho balungisa imithetho emihle ezwalana nabantu
abalungisa impahla etshiyeneyo labanini stolo bakhala ngokusilela kwemali elizweni. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezilama permits aweZimbabwe special permits sezixwayiswe ukuthi ziqaphele imbiko yamanga esabalala ebulenjini be-internet ephathelane lalezo ngwalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ofika kusilinganiso samachumi amahlanu lambili ekhulwini 52% uthi usehlalela evalweni esesaba ukwehlelwa ludlakela lwezombusazwe njengoba ilizwe seliqalisile ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Le impumela ekhitshwe inhlanganiso ye-Afrobarometer namuhla ngemva kophenyo lwayo oluqondane lokhetho. Abantu abahlala emadolobheni kanye labesifazana yibo abalokwesaba okukhulu ukwedlula besilisa lozulu ohlala emaphandleni. Inhlanganiso le ifumane njalo ukuthi amachumi posi ayisishiyagalombili abantu afuna ukhetho luqhutshwe ngendlela ecacileyo njalo ezasuthisa wonke umuntu kungela kwethuselwa kumbe udlakela. Ngakolunye uhlangothi inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project sikhudaze uMongameli Mgabe ukuthi esole udlakela okusobala njalo exwayisa abasakhulayo bezanu-PF azahlangana labo ngolwesihlanu ukuthi akumelanga baphatheke kundaba zodlakela. Umhlangano kaMgabe labasakhulayo laba eMarondera uyingxenye yohlelo lwakhe lokuqhuba imihlangano labontanga elizweni lonke jikelele esizwa izikhalazo zabo. Sixhume umqondisi weZimbabwe Peace Project uNkosazana Justina Mukoko wachasisa okunengi ngenkuthazo yabo.
Umbiko wethu uhlose ukuthi ngoba umongameli njalo enguye umkhokheli webandla elibusayo elezana uPF elomkhankaso lo umthatha ukuthi ahambe ayohlangana labasakhulayo sithi thina njengeZPT sicela ukuthi athathe lelithuba ukuthi akhulume labasakhulayo bebandla lakhe ukuthi babone ububi bodlakela ikakhulu sikhangelane lokhetho lomnyaka ozayo. Njalo sibona ukuthi lithuba elihle ngoba uhlangana labasakhulayo. Abasakhulayo yibo esibabona kakhulu bephatheka kudlakela lwezombuso welizwe. So sicela ukuthi uMongameli aphume acace nobubi lobodlakela lwezombusazwe sisiyaphambili sikhangelane lokhetho ku-2018.
Umbiko oyethulwe yi-Afrobarometer lamhlanje uveza ukubana abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini i-52% bayesaba ukuthi bengahlangana lodlakela oluqondiswe kibo phambilini kokhetho. Ungathini ngamazwi la?
Nxa sikhangela obekusenzakala kuma-by elections edluleyo kusukela ngo-2015 kusiya kulo nyaka, ngikhola luyakwazi ukuthi kufike i-by election njalo esiyikhangeleleyo kuthundura. Nxa sikhangela obekusenzakala khonapho lokunye nje okwenzakala endaweni ezihlukeneyo, that is lawo umcabango wokucabangela ukuthi ingxenye udlakela lungakhula ngesikhathi sesiyafika kukhetho. Yikho sikubone kuqakathekile njengezekitiki ukuthi sithi thina umongameli welizwe sikhangelele kuye ukuthi aze ukuthi sikhangelele ukhetho olunjani. Lokhu sikukhangelele ukuthi kume kukace embikweni wakhe azawethula kwabasakhulayo.
UNkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project sixoxela eHarare. Abalungisa impahla etshiyeneyo labanini stolo lamhlanje babe lomhlangano wokuhlaziya imisebenzi yabo edolobheni leHarare lapho abakhale khona ngokusilela kwemali elizweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano welangeli lodwa wakwenzelwe eHarare namhlanje uhlanganisa abakumafekitali alungisa okutshiyeneyo, amabhizimusi afana lezitolo lama-supermarket athengisela uZulu. UNkosikazi Rosemary Siyachitema ngumqondisi wenhlanganiso emela ilungelo labathengi Consumer Council of Zimbabwe njalo uthi lumhlangano uqakatheke kakhulu ngoba ubuthanise abathengi, abalungisi bempahla etshiyeneyo labalungisa imithetho yelizwe ngezokuthengiselana.
Sifuthi sikhulume labantu bamashopu abe-RBZ sibatshele ukuthi abantu bathini ngokokwenziwa ngale phansi, ngoba kwezinye indaba kabazazi izinto ezenziwayo ngale. Thina sikhuluma labantu on a daily basis, so siyababisela ukuthi khona abantu bathini ukwenzela ukuthi nxa sebelungisa imithetho balungise imithetho emihle ezwalana labantu.
Phakathi kwabangene kulumhlangano kube labemidlalo, ama-artist lama-brand ambassador ogoqela imbongi elodumo u-Albert Nyathi othi abezitolo bengakhohlwa isiko lesintu kuzinto abazithengisayo bezingenise njalo labo kuma-supermarket abo.
Yikho ke ngila ukuthi ngikhulume ngamaheo, ukuthi amaheo aqakathekile. Okunye kwama-drink lokuthi fizzy drinks endulo sivele sasivele sinatha amaheyo. Amaheyo aqakathekile ikakhulu ebantwaneni ekwakheni umzimba. Ekudleni kwesintu kwakungala mafutha kakhulu, labo sawudo nanani. Khathesi sekule mikhuhlane eminingi esasivele singelayo kangako, njengabo-sugar diabetes labo-blood pressure, asibuyeleni ekudleni kwesintu.
Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana Khuphukile Mlambo, utshelela umhlangano ukuba leli bhanga liphakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lokusilela kwemali elizweni ogoqela ukusetshenziswa kwamakhadi ezitolo lemali ekumakhalekhukhwini e-mobile money. Kodwa uNkosikazi Siyachitema uthi abathengi bakhala ngendlela osomabhizimusi asebezithengisela ngabo intengo ezitshiyeneyo lapho bethenga ngamakhadi lokubhadala ngemali uqobo.
Lapho kwa-introduce kwama-bond notes, abantu babe sebebona esitoleni kuthengiswa lama-price amathathu. Ukuthi khona ungathenga le-bond note, ungathenga le-swipe, ungathenga le-cash, babaya ku-charge imali ezingakanani. Lokhu kuyenzeka khonokho.
Lo mhlangano ongenwe ngabathengisa impahla etshiyeneyo okugoqela okubazwayo abafana labe-TN Harlequin, abe-N Richards, abe-Echo Cash, abebhayi Zimbabwe abakhuthaza ukuthengwa kwempahla elungiswa elizweni, abaqhuba umsebenzi wokuhlolisisa amandla kagetsi abezera lenhlanganiso eZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sokusungulwe umkhankaso okhuthaza owake waba ngumphathintambo wezama-industry kuhulumende we-ZANU-PF uMnumzana Nkosana Moyo ukuthi encintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umkhankaso lo uqhutshwa ikakhulu enkundleni zebulenjini phansi kwendikimba ethi hashtag run Nkosana run, kubika uNompumelelo Moyo.
IZimbabwe ikhangelele ukuqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo ka-2018. Inhlanganiso ebona ngezokuvota, iZimbabwe Electoral Commission, iphakathi kwekwethula imibiko yokukhuthaza abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota. Kumaviki ambalwa adluleyo, uMoyo uke waphatha kancane ngesifiso sakhe sokufuna ukungena kukhetho engelabandla lezombusazwe alimeleyo. Osokulandelwe ngulumkhankaso ophuma enkundleni zebulenjini, kodwa uveza ukuthi uMoyo kasuye owusunguleyo ukukhuthaza ukuthi ancintise kukhetho. Olwela amalungelo oluntu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kuyajabulisa ukuba lomuntu onjengoMoyo ofisa ukuphatheka kukhetho.
Kuhle ukubona kube labantu abaningi bazayo bafuna ukuncintisa ukhetho. Especially umuntu ovela kulomkhono welizwe ngoba luthwana abantu abathi bevela kulomkhono welizwe bezibone bengabantu abafala ababalelungelo lokuthi bemela isihlalo sokuba ngumongameli.
Isikhulumi sezaphu, uMnumzana Iphithule Maphosa, uthe kuhle ukuba uMoyo ufisa ukuncintisa, ngakho ke bamfisela inhlanhla, kodwa ethi kweleZimbabwe kukalutshwana ukuthi umuntu ozimele yedwa anqobe ekhethweni.
UMoyo yindoda ehlonitshayo kakhulu emhlabeni wonke jikelele sikhangela ezemabhizinisi lokubanjwa komnotho. Sibona ukuthi njengesizalwane seZimbabwe laye ulelungelo lokuphatheka ekhethweni olubuyayo, njalo kungenza ukuthi kube ledlabuzane kakhulu kulaba abancintisayo.
Kumaviki ambalwa adluleyo kuke kwaba lemibiko ephuma kubafundisi ethi iZimbabwe ilakho ukubuswa ngumuntu osuka phandle kwelizwe. Osekuchiye abantu bethiye udlebe ukuthi uMoyo yena uhamba ngaluphi unyawo, njalo angaba phakathi kwalabo abangakhokhela ilizwe na. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sihlaziya udaba lwamaphepha abahlala kwele South Africa aweZimbabwe Special Permits. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhlangothi lubona ngezempila kahle olwe World Health Organization luthi ukubhema igwayi sokubulala izigidi ezisikhombisa zabantu ngomnyaka. IWorld Health Organization yethule lumbiko kunanzwa ilanga lokukhuthaza ukwekela igwayi emhlabeni jikelele ele World No Tobacco Day. Kufe amalunga esipholiseni amahlanu ngemva kokuphoselwa kwebhomba emoteni ekade ekiyo kwele Kenya lamhlanje yamadabuka kusa esigabeni seLamu County. Amapholisa lana kanelwa ukuthi angabe ehlaselwe ngabalwa becatsha besimoslim abedlulisa amalawulo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezaphiwa amapermits ohlobo lweZimbabwe Special Permits sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele imbiko yamanga ethulwa ebulenjini be-intanethi kwamanye amaphephandaba lakubo WhatsApp isithi isitsho okungasiqiniso ngalokho okufanele bakwenze belungiselela ukuphelelwa isikhathi kwamaphemisi abo mhlaka 31 ngompalakazi. Kubika uBenedict Nhlapho.
Imbiko yamanga mayelana lokuthi abeZimbabwe abalamaphemiti ZSP kufanele benzeni ekuphelelweni isikhathi ngompalakazi izitshenye ngilididekile, kanti abanye sebeze badlelwa imali zabo. Eminya lembiko ithi abeZimbabwe laba kababhadale 2500 ebantwini abathize ukuze baphiwe imvumo yokuba izalwane zakwele South Africa. Abanye ke kuthiwa bathumele konke kuphathelane labo kukheli ebulenjini ethile ukuze bahanjiselwe izicelo zabo kugatsha lwendaba zasekhaya. Osekothusa abaningi ukuthi kulelinye iphephandaba elethule umbiko othi umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa uthi abalamaphemithi la sebengayaqala ukuyafaka izicelo zokuthi bengezelelwe iminyaka. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqakutho Mabhena, ongomunye wabakhulumisana logatsha lwendaba zasekhaya ngalolu daba, uthi konke lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Sithanda ukuxwayisa uZulu lo ophethe amaZSP ukuthi konke abakubona kuthiwa izitatement ezivela kuminista kumbe kuDepartment of Home Affairs kumele baqale baye kuwebsite ye-Home Affairs. Nxa isitatement leso singekho kuwebsite ye-South African Home Affairs Department kutsho ukuthi lesi statement asilona iqiniso.
Amazwi kaMabhena asekelwa ngumbiko wethule lugatsha lwendaba zasekhaya ngeviki ephelileyo. Isikhulumeli salolu gatsha uMnumzana Thabo Mohola utshela umsakazo we-Eyewitness News ukuthi idale labaphathi ntambo lisaphakathi kokukhulumisana ngalolu daba, ngakho wonke umuntu kufuze alinde isimemezelo esiza kwenziwa umphathi ntambo ngemva kwesinqumo saleli dale. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani Njayo uthi bakhathazeke kakhulu ngembiko yamangale ngoba iza kwenza ukuthi loba sekuleqiniso bangazihluphi.
Ukuqhubekela phambili kukahulumende weSouth Africa ethule ngendaba yamaphemithi sekungenise izalwane zeZimbabwe eziningi phakathi kokwesaba okukhulu, ngoba bakhona phela ababengene ku-amnesty yokubana bathatha ama-documents wabo bewasarende betshintshanisa phela la ma-permits. Sekunzima ngoba sekukhanya ngathi kwakuyi-trap yokubana begcine besebevaleleke eceleni njengaloko okubonakala kuzokwenzakala manje.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Washi Mabizela yena usola ugatsha lwendaba zasekhaya kuleli ngokwehluleka ukutsho into ecacayo ngalolu daba, kungakhathalekele ukuthi lwalukwazi eminyakeni emine edluleyo ukuthi amaphemithi la azaphelelwa isikhathi.
Indaba yamaphemithi iyasikhathaza kakhulu. Asisakwazi ukuthi siplane phambili ukudlula uDisemba. Konke ama-plans wethu sekumele aphelelwe ngoDisemba ukuze akwazi ukuthi uzoyenzakalani. Even ma ugcine imali ebhenki, sokumele ukuthi masifika ngabo-November soyikhiphile yonke imali ebhenki, awukwazi ukuthi kuzovalwa or kuzohamba kanjani. Emsebenzini awukwazi ukuthi uzogubeka kanjani usebenza ungana-permit.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingama-200,000 ezathola amaphemithi la ezSP kwele South Africa. La maphemithi abhalwe ukuthi kawasoka ngezelelo iminyaka, ngakho abanini bawo kuzafuze babuyele kubo. Ugatsha lwendaba zasekhaya lwahlelwa kukhuthaza abeZimbabwe laba ukuthi baqale ukudinga imvumo yokusebenzisa la amaphemithi avele ekhona ngoba la awe-ZSP azavalwa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhlanje sixoxa lonkosikazi Adelaide Moyo ohlala ePennsylvania khonapha eMelika. Unkosikazi Moyo ongomongikazi uthi kunzima ukukhulisa abantwana eMelika ngoba begcinwa ngendlela ehluke etshiyane lekhaya. Asizweni uGibbs Dube weStudio 7 exoxa loMamoyo obesembuthanweni wezizalwane zeZimbabwe ePennsylvania ngempela viki.
Ngisebenza esibhedlela kakhulu, ngikhanyela i-geriatrics abadala.
Ngenxa sithi singaqathanisa ukusebenza kwalapha kweZimbabwe, umehluko ungaphi?
akuna mehluko kangako kuyafana na nje it's just ukukhangela abantu usiza abantu abangezwa kuhle usiya ngamanizi abalawo sizana lawo baze balulame babengcono ngibona kuyafana
ke ngasi ngena ke kwezamasiko abantwana libafundisa njani amasiko la
mina okwami kakhulu ngiyazama ukuthi baqhubeke behlanganela njengeget together esilayo yena leyi befunda like ukudla okushiyeneyo besuka lapho futhi lokuvakashela ekhaya bayehlanganela nabafowethu labo bakhule besazi iculture yabo
singathi-ke amasiko anganagcinakele khonapha ofisi ukuthi abantwana babekwazi ukuthi leli lisiko lakithi kungabe kuyini
ngicabanga ukwazisana ukwazi abantu kakhulu ukuhambelana nenhlonipho abantu bakithi bayazihlonipha kakhulu so ngiyabefisa abantwana laba bakhule benjalo behlonipha
nxa sikhuluma ngenhlonipho sibili abantwana bakhathi sibanjani nxa ikhuleke kakhulu lapha seke sibona abanye bangikona mani kuyahlupha
uqhubeka ufundisa kakhulu uqhubeka ufundisa abantwana ngenhlonipho uqakatheke kwakho kakhulu mina engikwenzayo ukubakhulisela enkosini uhamba labe-chechi bangena i-sunday school bahlanganele nabanye fona lokhana kuyamakha umntwana
ye kumakha kanganani ngagcine funda okuningi ongaphandle kwegumbi
hayi angiboni kunjalo ngibone ngani bayasizakala kakhulu especially ezinkonzweni
okunye ongathi okumele kufundwe ngabantwana ebazalini babo ikakhulu nxa wavela ezimbabwe kungabe kuyini
ukupheka
ngibayenelisa yini ukupheka
ngiyabafundisa
ukuthi
bapheke isitshwala bapheke afunde ukupheka ngibafunde ukwenza nje imisebenzi ethile take care of i-home ukwenza ukuthi nabo ngathi bekhulile bakwanise ukuthi bazenzele babe independent
kodwa ukuthi bakwanise ukujhila sibili sitshwala umtshengise sibili ecina umntwana sekwenza khona
yes ngokuqhubeka kokupractisa yes
ukubona kwethu kuyaphathisa kakhulu kumbe
kuyaphathisa kakhulu ukuphikelela abasaze bavuke bekwenza bekwanisa ka-one but ukuphikelela bephikelela bephikelela
isiwo ombona ngani bangaliqhuba futhi ileti ozomendo kumbe into ezinjalo lokuthatha kunjani kona kulukhulu
ezomendo lokuthathana kuchiyene kakhulu lapha but I think lakho njengamenzela amankazana ngiyabe ngifuna nje isiko lokulobola khona laphana ukuthi lami ngithole izinkomo lanila
bayalobola balapha yini mama
zabafundisa
uthi ijagala khona liyabuya ilala phela abahamba bela amabhruku akuba phansi bayalobola bona
abaloboli ngoba abakho culture yabo kodwa I think ngingabafundisa bangafuna
nxa sebuyile
sebuselando wami umntwana ngingamfundisa
abazali bakhe bangathi bawazi ke
nxa befuna wami umntwana bazafuna
kodwa ke bakhona yini abantwana bezimbabwe abathathanayo ilake likubone khona okusenzakala njalo kulotsholiswe
asikakuboni kangako but ngiyakubona ukuthi sengike ngezwa ngabo bayabuyela bakwenziwa ekhaya njengenjalo
wena ngokwakho ncasi kukhangele sibili ubona ngazane abantu abakho ufisa ukuthi babe yini ngase sibuye ezamasiko
njengamasiko asekhaya
ngiyafisa
ukuthi babuyele bayenze khona lokhana kakhulu esasikwenza kakhulu okuspeshali okumyakhayo umntwana amasiko akithi ekhaya abayakha abantwana sibili babe ngumntwana ohloniphekayo so ngiyakufisa khona lokhana ukuthi abantwana bakhule bezihlonipha behlonipha umhlaba nokuya benza bamukeleke kusociety
ye okunye akumelanga babuyele ekhaya nje buya njengesogogo into ezinjalo bigcine kanzani bafunda into ezwakalayo
kumele babuyele
unkosikazi Adelaide Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Sesifikile isikhathi sohlelo lweMandela Washington Fellowship. Lizakhumbula ukubana lolu hlelo luhlelo olwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo bezwekazi le-Afrika. Bazaqala ke ukusuka emazweni abo kumaviki amabili edluleyo okugoqela abasakhulayo beZimbabwe besiza ngapha eMelika ukuzoqhuba izifundo kwezamabhizimusi la kundaba zobukhokheli emakolishini achiyeneyo khonapha eMelika. UMike Wobe uxoxe lomunye wabasakhulayo abakulolu hlelo unkosazana Nkanyezi yethu Malunga ukuze sizwe okunenginga lolu daba.
Ngithabe kakhulu angazi kungathi ngiyaphupha ya ngathi ngiyaphupha angikacabangi ngakho angikwazi ukuthi ngiqale ngathi ngicine ngathi ngithabe ngalolo hlobo.
Kahle kahle wena uyenzani empilweni? Ungumkhokheli wenhlanganiso na noma uyaziphathela uhlelo nje eZimbabwe?
Na ngiyaziphathela uhlelo lapha eZimbabwe. Ngi-fashion designer, ngiya producer lamalembu. So ngokunjalo ngaqala into yami i-company okuthiwa iGano.
Ngombono wakho kuyini okwenza ukuthi bakhethe wena ukuthi ube ngumunye ozaba kuhlelo lolo?
Mina ngiyathanda ukusebenzelana labantu abadala ngoba balolwazi olujulileyo. And ekusebenzeni kwami labantu abadala ngasenanzelela ukuthi kuhle ukuthi umuntu asebenzise ama indigenous knowledge systems ulwazi lonolana abalalo from ukupenda amalembu lokuphendula umbala wezigqoko ngamadayi a traditional omnyi omganu. And the other thing, mina impahla engizidesignayo I also ngiyanakekela abantu abadalwe ngendlela ethiyeneyo kulathi ama disabled.
Woza wena Mother Mary.
Angabe lo muntu obandlululwayo.
Angitsheleke sisomi, ukhangelela ukuthi uzafundani kuhlelo lolu okuza kusiza ngasemsebenzini wakho?
Ithuba leli livumela ukuthi umuntu ahlanganele labantu abalemvela phethiyeneyo ngakho balemfundiso eziyabe zithiyene ngokunjalo from izinto ezebhizinisi leze-art lokunye lokunye. Ngiyethemba ukuthi I'll be able to take so much from abanye enzahlanganela lapho.
Lapho ufunda la kwele Melika uzabe ufunda ngase-coalition liphi?
Mina ngiyabe ngise-Lehigh University ePennsylvania.
Nguwe wakhetha lelo kholishi ngoba bakunikezile bathi hayi wena uzahamba ngale?
Banikezile ngabona babone kufanele ukuthi ngiye khona phana.
Unkosazana Nkanyezi yethu Malunga ngomunye wabasakhula beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwezemidlalo lamhlanje si uJoseph Njanji uxoxa lo Marvelous Nakamba ngokudlala kwakhe ezweni laseHolland.
Isizini esanda kuphela eka 2016-2017 ibe ngenhle kakhulu kumdlali wenguqu Marvelous Nakamba, yena odlalela iqembu leVitesse Arnhem elizweni leHolland. Lo mdlali oleminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa ukhethwe ngabalandeli beqembu leVitesse njengomdlali wesibili kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle kusizini ephelileyo ngemva kokuba iphathisele leli qembu ukuba liphutshe imidlalo yalo lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo. Unakamba uthi yebo kambe uyakuthakazelela ukuba abalandeli bayakunanzelela ukuba ubeqhuba kuhle, kodwa ukumjabulisa kakhulu ukuba iqembu lakhe lenelise ukuphakamisa inkezo yeDutch Cup okwakuqala selokhu lathwetshulwa yingwe ngomnyaka
1892. Ngiyajabula ukuba ngakhethwa ukuba endaweni yesibili, kodwa okuqathekileyo kimi ukuthi senelise ukuphakamisa inkezo. Kodwa lokho ngile themba lokuba lami ngomunye umnyaka ngizakhethwa ukuba ngumdlali odlale kuhle ukwedlula abanye.
UMarvelous Nakamba indodana kanozinto ebambela iqembu leHwange 120 Nakamba njalo uqale ukudlala kusigaba saphezulu esenguqukuleli yasePremier Soccer League ele minyaka elishumi lesithupha njalo edlalela iqembu leBantu Rovers. Iqembu leBantu Rovers liqhubekela phambili lisipha ithuba abafana abancane njalo uNakamba ukhuthaze abadlali laba abasakhulayo ukuba basebenzise ithuba abaliphiwa yileli qembu.
I think they have to believe in themselves. Abafana kumele babe lokuzikholwa njalo lokuzithemba, njalo kuqakathekile ukuthi besebenze ndawonye njengeqembu ngoba bengenelisa ukuveza ikhono labo, balakho ukufika khatshana ngalo mdlalo wenguqu.
Okwamanje uNakamba wengxenye yeqembu lesizwe elilungiselela ukudibana leqembu leLiberia emdlalweni wokuqala kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe leLiberia akusibaya sikaGroup G ndawonye leDemocratic Republic of Congo kanye leCongo Brazzaville. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanelo kwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Iningi labantu lithi iselihlalela evalweni lisesaba ukwehlelwa ludlakela lwezombusazwe njengoba ilizwe selibhekane lokhetho. Kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.